lokhu kuza ngemva kokuba ibandla le-CCC likhweze isicelo enhlanganisweni le-AIPU Assembly ebunjwa ngamalunga amadala ePhalamende emhlabeni jikelele emhlanganweni oqhutshelwe kwele-Angola ngeviki edluleyo. Abe-CCC bakhonona ngokuxotshwa kwamalunga abo ePhalamende angama-23 lokuvalelwa kukasikhala besithi kuveza ukuba eleZimbabwe alisela mbuso wentando kaZulu. Idale le-IPU lihlela bika ukuba lizathumela iqula elizazocubungula ngokuhlukunyezwa kukasikhala lokuxotshwa kwamalunga awe-CCC ePhalamende ngozithi ungunobhala we-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu. Ekhuluma ngalokhu, umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba olilunga le-IPU obesemhlanganweni owenzelwe e-Angola uchasisa kabanzi inyathelo labo leli.
Liyakwazi ukubana after our disengagement from parliament sabhalela ke ama international parliamentary forum anjenge Pan-African Parliament, SADC Parliamentary Forum, le International Parliamentary Union eyahlangana ke ngeviki edlule e-Angola for International Parliamentary Forum program ebise Angola. Lapho ke esabhala khona two issues. Indaba yokuqala indaba ye detention ka Honorable Skala, you know ukuthi wabotshwa a member of parliament and Zimbabwe is a member of the IPU, so sababhalela ke indaba ke kaSikhala. Okwesibili indaba yokukhitshwa kwama members of parliament ngendlela ke engekho emthethweni.
USiziba wazise ukuba kabasoze baphelele ku IPU kuphela esithi inhlanganiso ezifana leyomanyano wamazwe abensundu e-African Union leyomhlaba e-United Nations kuzamele baziswe ngesimo eseZimbabwe. Kodwa umholi we-ZANU-PF edayile ePhalamende uMnumzana Pupuraito Karepi uthi akula kuhlukuluzwa okwenziwa uSikhala, ethi bazimisele ukutshela iqula leli iqiniso nxa lingeza kweleZimbabwe.
But should they come and or should they have the intention to come, I think it would be good for them to get the truth, because when people say things, they leave the truth and decide to make themselves holier and misrepresent to the international community. We've lived with this for a long time. So if it was my only view, they would come, and we are prepared to give them the truth. So the recalling and so forth must never be associated with us or government. It should be associated with the internal turmoil between or among the CCC membership.
Nxa bengafuna ukuza eZimbabwe kuzabe kulungile ukuze bathole iqiniso. Abantu bayachiya iqiniso batshele amazwe aphandle amanga. Sizimisele ukuba kababuye sibatshele iqiniso. Akulani lebandla lethu lohulumende zindaba zabo.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kuqakathekile ukuze amanye amazwe ancedise ekulungiseni inhlupho ezibhekane leZimbabwe. Enye yalezingcwethi esebenza nenhlanganiso ye-Revolutionary Research Institute of Zimbabwe uMnumzana Chenesani Ntunga kwa uthi mhlawumbe lokhu kuza kwenza ezinye inhlanganiso zomhlaba zikhangelisise kabanzi udaba lombuso waseZimbabwe.
Kunzima ukuthi umuntu ekhulume ukuthi kungenzakalani. Kuqakathekile ukuthi i-IPU iyabuya, kodwa kumele sezwisise njalo ukuthi iZimbabwe sijwayele ukuba lezethekeli waba labothi bayijuka la, kutsho ukuthi asonto entsha. Bazabuya bazadinga into eqakathekileyo ukuza kwenzakalana. Mina into kade ngiyifisa ukuthi ma kuyukuthi abe-IPU bengabuya bengaba lo mbono, sike sizwe la United Nations ikhuluma kancane njengeZimbabwe.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kasomlomo wedayile ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda ngokuza kwequla ele-IPU ibe liphutha njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ukusenjalo, uSikhala namhlanje ufikise iminyaka engamachumi amahlanu lanye 51 selokho wathetshulwa yingwe. Abemuli yakhe, abangane lamalunga awe-CCC ePhalamende bamlande emthethwandaba namhlanje lapho abemele athoniswe khona bezomfisela ilanga lokuzalwa elihle. Bamthengele ikhekhe abamnikeze lona icala lakhe lingakaqali ukuthoniswa bemhlabelela lengoma. Ilunga le-CCC ePhalamende uNkosazana Ellen Shiriedenga uthe kubuhlungu ukuba usikhala usehlale isikhathi eside kangaka ejele.
Khathi esinxa sikhanyela indaba kababa usikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluza.
Usikhala kazange athonisiswe namhlanje ngoba amagqwetha akhe athi umnumzana Harrison Nkomo lomnumzana Jeremiah Bhamu abephathekile kodwa wayevele wala ukuthoniswa namhlanje esithi ufuna ukuphumula ngelanga lakhe lokuzalwa. Icala lakhe lokuthuthuzela uDlakela lizaphenduka edale mhlaka 13 wenyanga ezayo kaLwezi. Ukusenjalo, idale lePhalamende leZimbabwe namhlanje liqalile imihlangano yalo yokuzwa imibono kaZulu ngohlelo lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwesikhwama semali yesizwe nguhulumende somnyaka ozayo olo 2024 National Budget, owake waba ngumsekeli kamphathi intambo yezemali njalo ekhokhela ikomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali ePhalamende. Umnumzana Clemens Chidua uthi baza kuzwa imbono kaZulu besebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eyeZoom.
The moment given that the portfolio committees were constituted at its length, we are not going to have a physical budget consultation. What we have decided to do is to make use of the submissions that were done at institutional level that we held last week. And then this week we started off with the Zoom consultation.
Okwakhathesi ngenxa yokuba sabuza uqala ePhalamende asisoze sikwenze lokhu ngokubhotabhota, siza kwenza lokhu sisebenzisa iZoom.
Kodwa iningi labantu lithi lokhu kuzaphazamisa uZulu ukuba aphe imbono yakhe ngoba bengelayo imali yendleko yokuba ebulenjini ku-internet. Omunye wabasole lokhu ngasizathu sinye sendleko ebulenjini unkosikazi Princess Sibanda isakamuzi seHarare.
Indaba le izakwenza ukuthi singakwanisi ukutsho ama-views ethu on i-budget ngoba silamali yokuthenga i-internet. I-internet isidura eZimbabwe njalo iyahlupha inethiwekhi yangkhona, so asoze sikwanise ukukhuluma ama-views ethu.
Idayi lePhalamende lithi kalizange lithole isikhathi sokuba libhode lisizwa imibono kaZulu lonyaka ngenxa yokuba amakomiti la ebekwe ePhalamende sokusele amalanga amalutshwana ukuba umnyaka uphele. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.